Ibandla leMDC lithi lizamangalela iphephandaba leThe Herald kanye lomsakazo weZBC ngendlela elibika ngayo udaba lokugula kukamkhokheli waleli bandla uMnumzana Morgan Tsvangirai. Iphephandaba leThe Herald lamhla likhuphe umfanekiso okhomba ukuthi uMnumzana Tsvangirai ubalekile esibhedlela seTrauma Center eHarare esebenzisa umnyango ongafanelanga ngoba engabhadalanga indleko zokwelatshwa kwakhe. Lengezelele ukuthi isibhedlela sibikele ludaba emapholiseni. Kodwa isikhulumi sikaMnumzana Tsvangirai, uMnumzana Luke Thamborinyoka lamuhla ukulandule lokho emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare esithi kubhadelwe imali yedlula inkulungwane ezine zamadola. Njalo akusiqiniso ukuthi uMnumzana Tsvangirai ubaleke egqoke izembatho zesibhedlela njalo ehamba ngenyawo engelazicathulo. Lanxa iphephandaba leThe Herald lisithi uMnumzana Tsvangirai ubeselatshwa ngenxa yetshefu, uMnumzana Thamborinyoka uya kulandula lokho esithi uMnumzana Tsvangirai welatshiwe nje udokotela wasesithi ayeziphumulela. Sixoxe lomsekeli wesikhulumi seMDCT uMnumzana Joel Kabuza ngalolu daba.
President Tsvangirai ngumuntu owazakalayo all over the world, kube sekule ndaba zokuthi ubalekile ngukhavu ngendlela ekhavu ngeherawuthi kuyangisa isimo selizwe. Abantu ababesikhangele bayamangala ukuthi kambe abantu beZimbabwe sebehlanya kumbe kuyini sebekungakhanyi ukuthi kuhamba njani. Kuyangisa ilizwe, bona babesithi bayangisa thina kodwa bayangisa ilizwe. Asikufihlanga ukuthi uPresident Tsvangirai uke waya esibhedlela ubengezwanga kuhle, yinto esayikhulumayo sazayikhuluma eralini. Ngakuyi ukuthi kuliqiniso lokukhulunywe kunewsphepe ukuthi isibhedlela sahamba seyaripota emapoliseni kuthiwa wabaleka. Very unprofessional ukuthi isibhedlela senze into enjengaleyo. Kangika abalekile isikweleti iyazakala lapho ahlala khona and aso sikweleti esimangalisayo ukuthi kuze within 30 minutes kuthiwa ubagijimele bayaripota emapoliseni njengomuntu oyabe edala isicala elikhulu. Into ezezikweleti aziye emapoliseni and khona kungaphandle komthetho ukuthi isikweleti somuntu sihambe simenyezwe ebantwini bonke. Lo mkhuhlane agulayo umuntu akuvunyelwa in terms of ama-ethics e-medical institution. So siyabe sifuna sibili ukuthi ngaku senzakala bexolise sibi ngoba into abayenzela ilihlazo iyadanisa, akukho esimeni zomsebenzi wokuyelapha abantu.
Kodwa yona imisakazo le ungathi ilokhu ichothoza kakhulu njengalaphana kusesikhathini sokhetho kumbe hhayi bese kunganeno.
Bese kunganeno kodwa vele bayalwa ukuthi kuncedani. Into abangayaziwe ukuthi isikhathi esiningi abantu abaningi abasakulaleli ngoba sebasazakala njengabantu abalamanga. Ngaphandle kwedate nje akule enye into eqondileyo kumbe ecorrect ngawubali iphephandaba leZerald. Yimbono wamaZimbabwe zonke, yizo zona izinto ezenza ukuthi beswele imali ngoba kula muntu ozalalela kumbe fake advert.
Bapho ngokubumba nje kungelalutho.
Hhayi, angithi uyabona ukuthi vele ama-state media bonke basebenzelana lebandla leZANU-PF. Loko siyakwazi. Ngoba uTsvangirai ngumuntu abamesaba bayabezama ukuthi bebone ukuthi bayamngcolisa njani ukuthi abantu bemzoni. Kodwa unfortunately akubi njalo, bekamthuka khona esibamoye more popular nxa bemthuka. Isikhathi uyamangala uye emhlanganeni beripoti umangale oza kubona uphephandaba lalokhu kuyabe kuyikho nxa kuyikuthi ukuwafika emhlanganeni lowa abawuripotayo.